So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga ukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi kela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla lesisisi bathi balithemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota, lwani uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikho kukhuluma nje kuphela, but umbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhla ziku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo-councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smatilile ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweleti ku-council, okubana yinto esaxo kwa ukubana hatshi umthetho ngumthetho phela, abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise abantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council sikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balesikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangalisi ukubana laba bengangeni kukhetho. Thina njengebandla lezanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka-3 December. kodwa hayi angu 4 amawards siyawawina siyawanqoba sibili kathesi siku ground siya campaign asikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenzwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukuba nahaji akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyikwezi ngoba amakansela wonke kadinga weopposition ebhinga kusela kuyi-1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hhaji ukubana i-equation le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana u-p f so hhayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu-6 sikhayelela ukubana hhaji angu-4 kumbe angu-5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezanu PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esekubana ibandla lezanu PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye ufulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe-MDC bebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hhayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khela nini bafake ama-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khela nini bafake izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila elamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belalele bethi baqinisile laba be-opposition ngempela uhulumende akasithandi yikho kade kusenzakala kodwa kelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hhayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasiphambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo
alo-ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga njengoba istudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka-3 December so far hhatshi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imihlangano yethu iwadi eyiye sikhayele ukuthi mhlawumbe kungaba lodlakela eseduze legokhwe okungani khona umkhuba ungachithekela hhayi so far ama-meetings ethu ahamba kuhle sukusela ngomvulo silokhu siba lama-meetings endaweni ezijiyeneyo mbona ngani hayi kuqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzahamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona nge-voters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitsho njalo yokuthi inombolo zabantu bethu abayibo abarejista ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi i-voters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota lwani uvotela laphana mbona ngani hhayi siyanqoba
alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North obekhuluma le-studio 7 ecingweni esebhinga Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula kubunjwe amaqhuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED. Kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye. Osekumangalise abanye lixuku labezokholo lwesipostoli.
kodwa abamaqhubu la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Dambutso ibizo lika mongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but kumbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo yikuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumbe uhulumende welizwe lonalelo kumbe umngameli welizwe lonalelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezombangazwe. Ngakho-ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abenama-constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa-ke inxanga sesingena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho. Ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho-ke amabandla akhululekile ukusekela lokhu okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lonalelo ukuthi bona basekelela bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekela ilizwe ukuthi libe lokuthula. So-ke khonokere kwenzakala ukuthi khona benganeli khatshana, kodwa besondele eduzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame, kodwa-ke kube lokuthula. So amabandla kasozemelele khatshana, amabandla kasondele phansi kuka hulumende ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho, ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye wabukholo lwesipostoli ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwe munye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Lo ntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano we-Commonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli, ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu nonke kustudio 7 nabalaleli bestudio 7 olubulisayo ke lapha kumdala Khumalo ngilana egoli bakwethu. Engithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama-examinations. kwenziwa lishona elilodwa lalolelo shona laziphela ngaleso sikhathi entando ukuphawula ke lapha inkulumo yakhe ukuthi usuka ngo-1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla konale emashonaland kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiwuphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i-100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiweyo onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kona le mashonaland bela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu-100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazonde kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 linjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting iparty ebusa ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nokubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana neRwanda iZimbabwe ifani neRwanda neBurundi no iZimbabwe was one country engana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manje azanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine-infrastructure ibulawayo yayingasebenzi kwakunganamisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hhayi ukulima lenkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama-infrastructure idrobho nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavidodi bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya-ke isigebenga usmith laye kwaqhubeka iplazi lakhe liseselukhwe kwaqhubeka wasebenza kanjalo wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa i-capital city that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona i-capital city kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ofikela khona ma ubuya kwelinye ilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourself angikwazi ukuthi siyaphi ho hhayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele liye ngapi thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 lakulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya kudisemba manje ezindleleni esihamba khona sihlonophaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu beshoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbro khumalo ngizela ejotshwe lubhani udaba enkulu loludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguye osiphathayo kuyonke into nguye ophoyinte ama-ministers nguye ophoyinte ama-vice president ebe mabili njengezanup f singagobi kwezanup f selibona i-CCC libandla elikhulu elingagulisa ibandla lezanup f but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguye onguye osiphethe ophethe ezimbabwe kube ne-top 6 njengala-south africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasure top 6 njengala-south africa and kungabi ngabantu beshubiyarara kuphela kube nabantu babulawayo kube nomuntu emathebeni north kube umuntu emathebeni south kube nomuntu we-migrants kube nomuntu emashonal east upresident ngahlela isikhathi eside bengayikophi kwezanup f ukuthi uvice president mabili kanjani kanjani asifuni lokuthi yibandla esilihloniphayo esikwa ibandla elikhulu noba ngingumsekeli webandla wemthokazi republic party but esisingayibona libandla elibandla elikhulu elingagudlisa izanup f but bengicela benze njalo ostela usizi bangicela lifikise umlayezo wami phambili laliyebonisana nabakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cica kube top 6 kungabe ngichamiswa namandla singanikuchamisa amandla wonke no akukho njalo ibandla esihloniphayo i-CCC but for ukuthi ube nama-vice president amathawa ayi-4 3 asifuni kube njalo thina sikhombe ukuthi kulokubandlululana phakathi sicela kube ukuthi wonke ama-province ayakhetha
sibingelele ku-studio 7 kubo bonke abakhona ku-studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yezitini zonke zayenzakala ekhaya ku-studio 7 bingelela bonke nje abaphathi inhlelo zonke zasestudio 7 eyina nami zobuhlungu kakhulu ngezana hayi ngizobuhlungu kakhulu kakhulu kanti mangabheka labo bhuti ogawule uJoseph Achuma ushithi kakhulu yonke into eyenzakale eZimbabwe abayibona sithwele nzima kangaka abantu aba bonke begcwele iganga ukuthi bona bababili abalaba bobona nani bayenele hhayi kodwa imali yodeza inesono shem imali lesono baqinisa ukuthi imali yathengisa ilizwe namanje nawo ujoseph abalitheza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bethi izani right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yoda lizwe livuthuka zifa zimvu uthe sifana lelanane elingakhona kuloko bathi ku-right kuyahayi kuzaba-right belandele inyoka engumnakakwe beyilandele emuva beyibona ukuthi yinyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singakhathalekile indebele lishona yini kodwa loko eqedile kodwa kuloko bathi hayi ku-right indaba yemali nje gawule lojosepha nabo bonke bana babezane kodwa sicabukele icabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi kusho ukuthi lilandelele umuntu libona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenzela ukuthi umuntu nabanye abantwana basemajele abanye basezibhedlela abanjani kodwa kuthiwa liba-right yini kumele ukuthi aluba liprotekta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izalo kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthiwa yinelibusayo into le kumele ibonakalisenza ngabantu abalwisa umbuso wezalo hhayi abezane kibo abawulala abantwana ukuthi bengasoli into eyenzakale ezimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke ngemambane noma ungalasikhundla noma ungalesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo elisebenzisa aliyazi lonke ngyabo
amabhuko la matshono studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sibone ukuthi next year kuyaphumani yena angazami ukuthi abe sitshela ngokuthi vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections kale enziwe sibone ngombu yabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukhombe ama-elections e-America laweZimbabwe eZimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewange national park okuliwa khona abantu bathona ezinye inyamazana zithona zigijimisa ezinye abantu bethona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America laweZimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale choloche makhaya bona ngabo
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu evalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani. Kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kulawo asephumile ibandla lamademokrats yilo elikhokhelayo edalele senate kuthi edalele the house akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ichumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba izizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya? Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma-embassies angekho elizweni nxa kuvotwa bayavota labanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona ebuhlungunye ukuthi nxa ungakhangela amanye amazwe eHarare lapha kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique, nxa kulokhetho emazweni abo siyababona belayinile laphana bevota. Kuthi kuthi khona asiyonto esingathi khona ayenzakali, ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how. Lawa amabandla anjengabo SADC, yabo AU angapi nxa sisendabeni enje. Ngoba yibo anti sibakhangelela ukuthi khona bancedise njengoba benezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo. Kanti ke baba ngapi nxa sesibuye endabeni yeZimbabwe.
Manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho.
Hayi, ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi, kuningi okwenziwayo ba, kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje kumele sibe yazi ukuthi khona lapha silisana lo muntu lebandla elivele lona. Hayi, leyazi ukuthi khona i-vote yiyo kuphela into engalikhipha elokuzeni ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo, abayizamayo, abasebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani ke thina ezinye izinto nje, hayi okunye akukhulunywa phela ukuthi ukukhulume wazise umuntu ukuthi khona hawu mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokho. Into nje khona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ekuthi kube lo vote. Into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonoko nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzini ama-WhatsApp group, ungakhangela ama-groupu akwelokhuzini awezombusazwe, ungakhangela kulamanye ama-groupu angelani lezombusazwe, ama-civic groups, bonke laba babhizi benza ukuthi khona kurejistwe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota, kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote ngako. Kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki, abahlanu, abane, abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kanti.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwelemelika.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window amthoba. Khonja njanga window amthoba. Zwan. Kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Manai, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, kontanjanga window amthoba. Zwa, bathengu lova. Uthara skela kutshona mhlana lova. Uyazi ngilisentene ya, uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Ngikuchapu vela ngiyabakhola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ingabhala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njanga window amthova khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova manai khonja njanga window amthova zwa 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 mina so pare ni plan jenga chombe mbare ni lenka njenga donke tare azwakali nje mina njengachukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna ama number minzo khaya okwabafazi li demon sokufuna umagaya mathi mina ng strong jenga paule power paule power khonja njanga window amthova khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova manai khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa
khonjwe njengowindi womthova ngumanayini ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. umkhankaso wokhetho lwama-by-elections ebhinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.